owawuqala uhulumende weZimbabwe kafuni ukukhuluma iqiniso ngendlela okuphilwa ngayo. Umbalisi kaholi ngemali yokuthengisa izwidi, umbalisi kaholi ngemali yokuthengisa ithukele, umbalisi kaholi ngemali yokuthengisa igwayi. But umbalisi uhola ngemali kumbe izisebenzi zikahulumende ngiqoqela laba balisi zihola ngemali yama-natural resources, igolide, i-diamond, ihlahla, inyamazana. IZimbabwe inothiswe kakhulu ngazo nezi izinto engikhuluma ngazo. Thina njenge-athuzi sake samtshela uhulumende ukuthi wathi exoxe nekhomishini eyayenziwayo eyayikhangele khonokho, ikhomishini leyana yavumbulula ukuthi kakuvulwe ifund okuthiwa i-education equalization fund. Unzira Masanga nguye owayerun ikhomishini leyana, ibizwa ngegama lakhe kuthiwa yinzira Masanga Commission. Namhlanje sesibuyele emuva sesikhangela uhulumende uthi yena ababalisi nxa sikhuluma njengakaphesi ngixoxa lawe engiza kuxoxa lamhla sengisenze umvukela lizwe. Onensi kaphesi babhikisha uthi abantu labana bavukele ilizwe. Kahle kahle uhulumende sowabalekela i-constitution. IZimbabwe sibuswa nje umuntu engavuka ephuphilelele nonkosikazi wakho uyavuka efaka umthetho.
Uhulumende Sibindi ungathi wenza konke okufaneleyo yini kumizamo yokulungisisa umnotho?
Uhulumende uZimbabwe kathesi owezantifu usehlulekile ukubana anqande ukufa komnotho weZimbabwe. Yebo kambe sinanzelele uminista uMthuli ngobe encedisana logavena owe-reserve bank ukubana baphumela kobaphumela, kodwa eqinisweni akulanto ethinsileyo. Yebo kambe bathi bezafaka umthetho njengobe sithi umoya lapho ukuthi bafuna i-special instrument bayenze izinto bazazibe semthethweni kwento ezingasezincedisa abantu. Bathi bazafaka umthetho wokuthi kube segcekeni ukuthi khathesi usungasesingasebenzisa i-multi-currency, but eqinisweni vele besisebenzisa yona. Njalo eqinisweni ukuthi ibhondi le abangafuna ukuyikhupha ifana nsuku zonke. Njalo kuyiqiniso futhi khathesi ukuthi even wazi uye khona ngale ku-auction eyenziwa ngamalwesibili iidneviki lapho abezama ukunqanda khona la isifohlile, ngoba athe sikhuluma kanje i-transa every week ngasesifuma 400 something. Lokho kuyiwuphakazi bokuthi uhulumende uyehluleka ukunqanda ezomnotho. Yikho sithi thina kakhupha ibhoni
moyo ukuzamazama esikubonayo kwezenotho abantu bayahlupheka. Ubona kusiba lomthelela yini kufuqa abantu ukuthi bayevota kukhetho oluzayo? Mhlawumbe bagcine bevotela elinye ibandla elingasoza no-PF.
Abantu beZimbabwe babili, kulabantu bezanu-PF abangeke basabatshintsha kungaze kuvuke kumnyama kuyiyelo kubomvu. Kungathiwa bahamba beyevota bafika bevotela izanu-PF bengazange bekhangele impilo. Sekusiba labantu abathi bona elizweni leli ngingaze ngiyevota kabusoze kutshintshe. Labana abantu sebengabantu athe babona izinto eziningi zingatshintshi sebevotile babona kungeka mehluko. Kodwa singaye esitolo kathesi sonke sisiyathenga isinkwa, ungezanu-PF ungulwane othilize kalisoze litshintshe, ungulwane ofuna ukuyavota into engiyafanana. Umumo khona kathesi uzayenza abantu bayevotela uhulumende omuntu.
Kubona njalo lawe baba Sibindi?
Ngivumelana lobaba uMoyo ukuthi kathesi abantu beZimbabwe sebedizwezile. Sesegcekeni ukuthi abantu kungathiwa 2023 kulama-elections. Nginanzelela ngizimbona sula abantu behamba ngobuningi besiyavota, futhi nginanzelela bevota bengavoteli iZANU-PF. And futhi ngiyakholwa ukuthi labe ZANU-PF kathesi, ngoba nje omoya sithi nxa ungena esitolo isinkwa esikhwelileyo sithengwa kumbe umuntu we-opposition kumbe ngowezane, into engiyafanana. So 2023 navela lomoyo ukuthi abantu futhi bazahamba ngobuningi bayevota. Indabaye futhi abesibazibanga bezanu ekuvoteni njengoba kuthiwa laphana phi uyabuzicathela wedwa kubona bengayivoteli iZANU-PF.
Kodwa bengaze bevotele elinye ibandla inqotshwe iZANU-PF moyo, ubona bevuma yini ukuphuma embusweni obaba uMnangagwa labo Chiwenga? Ngoba sesike sazizwa inkulumo zabo bathi akekho ozafa wabusa ele Zimbabwe ngaphandle kweZANU-PF.
Ngicinga mina kule nto eyi-one okumele sivumelane, ilizwe ngelethu kugoqela uMnangagwa, kugoqela uChiwenga, kugoqela uMoyo okhuluma naye, ilizwe ngelethu. Uhlupho olukhona ukuthi amadoda la asazenzile izwe labangelabo bese bethatha abantwana bethu esibazala amasosha ukuthi basitshaye nxa sesikhuluma ngezimpilo. Kodwa engikukhangelayo ukuthi nxa singayavota badliwe njengakhona kwethu kukhangeleleyo ukuthi bazadliwa bese sisima sonke nxa bezositshaya sithi asilivotelanga sibulaleni sibone ukuthi bayasala bevuta bani.
Baba Sfindi akuyiphethe ubona bevuma ukusuka embusweni yini abaphetheyo benganqotsho.
Abantu beZimbabwe bezakhuluma ngevoti ukuthi thina sesikhethe lo salafizantif. Yebo kambe bengazama ukwala ngibuye ngiqhubeke futhi kuphela lana lamapholisa asetshenziswayo ukuthi abantu lana lamasosha asetshenziswayo ukuthi abantu abantu la abadibekayo lathi njengathi bengaye bezama ukunika izimali kodwa iqiniso yokuthi abazali baba babona behliphela nsuku zonke. Ngibona ngathi khathesi nxa kuzukuthi ibandla lezanpf likhangele ukuthi amasosha abancedisa ngibona kuzafika esigabeni sokuthi amasosha lawa akame ekuhleleni lapha.